Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelele ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF, ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama cabinet ministers esilawo ngawe ZANU-PF, mina ngwe ZANU-PF.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokho ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Ukuhoza Friday lamuhla silomculi kamaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane. UBenedict Nhlapo uxoxa laye insizwa ngale ngendlaladelayo elitsha elithi lomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uselubhekise eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelelwe ukumanyana lenye inkokheli yamazwe abansundu emhlanganweni womanyano wamazwe awezekazi le-Africa we-25th Assembly of Heads of State and Government of the African Union oqalisa ngesonto ophela ngomvulo eSandton Convention Center. Lo mhlangano owandulelwe ngowabameli bamazwe la wenziwa phansi kwendikimba ethi Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Umbiko oyethulwe ehofisi ye-AU uthi kule nkokheli yamazwe awe-Afrika edlula amachumi amahlanu esiqalisile ukufika kwele South Africa sokulama emhlanganweni okhokhelwa umongameli Mugabe. Inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya inhlupho ezithile ezibhekane lamazwe angamalunga e-AU. Ezigoqela impi emazweni abalisa eLeburundi, Nigeria, Somalia, leSudan. Emhlanganweni ongasoze uvunyelwe ayintathele izindaba, inkokheli le ikhangelelwe ukuhlaziya ezinye inhlupho ezifana lodlakela lokuchasana ngemihlobo olwe-xenophobia, udubo lokubalekela kwabantu ngobuningi emazweni akwele-Europe kanye lobudlelwano obungamanga kuhle nomthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokho ethakazelela ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla le-MDCT elingangenanga kulolu khetho lisithi ibandla le-ZANU-PF alinqobanga ngokuqotho ngoba abantu abavotileyo bebebalutshwana. Kukanti abanye abancintise bezimele njengomnumzana Themba Mliso ayihurungwe West bathi ibandla leli lisebenzise udlakela kanye lokuncindezela abantu ukuze linqobe kulolu khetho. Kodwa unkosikazi Maite Impala osezamela ilobhengula idalele ephalamende uthi kusasa uzaqhoba umbukiso we-roadshow lokunye okuninginengi.
Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla le-ZANU-PF, ngiyazi ukuthi i-ZANU-PF libandla elibusayo. Ama cabinet ministers esilawo ngawe-ZANU-PF, mina ngwe-ZANU-PF. Inhlupho zonke ezingani ziyazikhathaza phakathi na kwe-constituency yami, ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma-ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho ukuthi abantu kuvota kwabo kubakhululile ezintweni eziningi ngoba babe sebesenelisa ukuzoripota kini lami ngihambisa lapho okufaneleyo ngiphenduka nama-report okulungiseka khonapho khonapho sihle sikulungisekiyo khonapho ngikobulawayo sengikukhweza lami sengihamba nakho phezulu.
Abanye njalo bathi ibandla lakho linqobile ngoba i-MDCT yandise ukunqoba khona ngapho kobulawayo ibingancintisi njalo abantu bavote bebalutshwana.
Asiwelanga ukuyini abantu bayasekela ngoba kube kuphakathi kweziki njalo abantu abaningi ngathi sibayazama ukuziselela njengoba libona ukuthi umumo wakobulawayo wonke umuntu ukhangele. So baye bezama ukuthi baziselele phakathi kweziki ngabe kuyi-weekend mhlawumbe sizaba le-different story. But okwakathesi thina siyafithiseka ngalokho okwenzekileyo ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayasisekela sebevuleka amehlo sebebona lapho sivela khona nalapho siya khona.
Selile zihlalo zeParliament okokuqala ngemva kweminyaka eminingi edolobheni lakoBulawayo yini elikwenzayo kathi singizwe ngaphambilini kwathi ingxoxo sithi lizaba le roadshow.
Esikwenza namhla abantu balokhu bezokwenza amhlophe sile team yethu esisebenza layo ngezithembiso ade sizenzile sikhulumisana nabantu sesifuna ukulibalandelela labo bantu ade sixoxisana labo ngendlela ezijiyeneyo ukuthi siye ncedisana ngezinhlupho abalazo ezilungiseka khonapho khonapho sihle sizilungise okungalungisekiyo silapha koBulawayo sesikukhweza sesikuthwala sesihamba nakho ePhalamende nge-weekend sile road show kusasa iqalisa emini ngama half past one siyabe sibhoda ngama shopping centers sibonga uZulu ngokuvota akwenzileyo
kuzo zonke indawo lapho kunqotshwe khona
ngokweyami plane yile zakhamizi zami kuconstituency yami
akukho okwenziwe njengebandla ngulong lawyer zenzela okwakhe kuconstituency
kuza kwenziwa okwebandla hayi khona kathesi amaviki alandelayo celebration ivele ikhona.
Lo nkwasikazi Mayite Impala osezamela ilobhengula edalele eParliament obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Lithiye indlebe kusasa ngomgqibelo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lapho esizaxoxa laye unkosikazi Impala ngokubhekane labesifazana kanye lemizamo engenziwa ukuthuthukisa impilo zabo mama labantwana. Umbuthano wokuthandazela umnumzana Itai Dzamara ngensonto eHarare awuseyikwenziwa ngemva kokuba amapholisa ethe umkhosi lo usungenelwe ngamabandla ezombusazwe aphikisayo ikakhulu eleMDCT. Umbuthano lo ubuqoqwe ngamabandla okholo ngenjongo yokuthandazela uDzamara yena oselenyanga ezintathu engaziwa ukuthi ungaphi. Abenhlanganiso yeZimbabwe Pastors Fellowship abayibo abakade beqoqa umbuthano bathi sebezahlangana ngomvulo baphume lelanga elitsha.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yeHarare ithi sithole indawo esibekwe eceleni ukuze yakhelwe izindlu ze amaflats azakhiwa ngendleko ephansi ukuze zingaphela ziphiwe abantu abangafinyelela ukuhlawulela imbadalo yokuzithengiselwa. Lokhu kwenziwa phakathi kwemizamo yokwehlisa udubo lokukhula kulohlu lwabantu abadinga indawo zokuhlala kule ikhansili elilenkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ayi-600,000. Iziphathamandla zekhansili zikhuthaza amakampani azimele wodwa ukuthi aphathise kulolu dubo alandele isibonelo esihle esenziwa yinkampani ye-Old Mutual. Layo linkampani ikhuthazwa ukuthi iqhelise lezi nhlelo zokwakhela abantu izindlu abalakho ukuzenelisa ukuzithenga ngentengo ephansi. Konke lokho kuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni kohlelo lokwakhiwa kwezindlu eHarare olwebutiriro Housing Project Field Day. Sizwe umqondisi wenkampani Old Mutual Mnuzana Gilbert Gumbo ekhuluma emkhosini lo.
Ngiyabonga ukuthi Old Mutual siqedile ukwakha izindlu ezingu-2797 endaweni yeBudiriro. Indawo leyo izathi mbayimba ibizo layo lizotshintsha kuthiwe Roveneco Park. So siyabonga laba sisebenze labo ama-contractors, siyabonga sisebenze labo i-council babe yi-business partner ngoba yibo abasinika umhlabathi lowo. Siyabonga abahlukeneyo amakampani amaningi abakhileyo lezi zindlu sezibhedlele. Sizogcina ngalaba namhla basifakele ifenitsha ukuthi izindlu lezi zibonakale kuhle. Siyi-Old Mutual siyathanda ukuthi khona abantu babe lezindlu. So i-Old Mutual ile kampani ekuthiwa yi-CABS. I-CABS iyafinansa izindlu. So abantu abaningi lapha bavunyela ukuthi bathenge izindlu for cash ngama price ngentengo ezikhona. Bavunyelwa njalo ukuthi bakwelede imali yama mortgages e-CABS ukuthi babhadale kumbe over 10 years kumbe over 20 years kusiya ngesikhwama sawo lokufisa kwabo.
Uthini ngenkulumo kaMayor ukuthi naye kuthiwa liyayekethisa njalo lingene kulabana abaphansi abathola imali entutshwane?
Siyavumelana laye, siyavumelana kalaye kakhulu, ikakhulu lapha sikhangela ukuthi umhlabathi lo obukhona ubunzima ukusebenzeka. Ungakhangela langaphetsheya ngayo kulamatshe amaningi, intengo leyo ukuthi zifike kubo 25 kwakuyibubi bomhlabathi esawufica khona lapho. So uMayor la sesithe khona ukuthi sehle mbijani kasikhangeleni amaplazi angcono, umhlaba ovulekileyo onganzima ongelamadwala njengalowo lazobe ngela send coaching ebikhona, ngokuthi ukugqibela amagodi lana abekhona lana kusuke kwenza imali yokuthi kwakhiwe ibe nenge. Kodwa-ke siyavuma ukuthi khona izindlu kumele zehle kwenzela ukuthi uzulu laye abe lo mzwakhe.
Okwamanje selithe layekethisa yini kulokho likufunayo nxa umuntu efuna indlu?
Kunenge esikuyekethekisileyo. Nxa likhumbula ekuqaliseni lapha umuntu bekumele abhadale 25% deposit, sokuyehlile lokhu sokuyi 10%. Besile mthetho othi khona khona ukhansela uthe khombe sithi khona kumele kube ngu-first time buyer kuphela umuntu oqalisayo. Hhayi, khathesi lobo muntu lobani uyavunyela ukuthenga izindlu lapha. Bekuthiwa khona akumelanga ube le ndlu more than one, khathesi uyavunyela ukuthenga mbe ngezingaki. Kade kuthiwa khona kufuneka abantu kuphela, la makampani khathesi asevunyelwa ukuthi khona bathengele izisebenzi zabo. So kuningi okuxakudikisiweyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Gumbo, isiphathamandla se-Old Mutual, bekhuluma emkhosini wokuphawula uhlelo lwezindlu zePutiriro eHarare. Kube lokugiya ukuhlabela lenjabulo enkulu emkhosini wezifundi eziphuma emulini eziswelayo emagumbini amane eZimbabwe, kodwa zikhaliphile ezifundweni phose ezingamachumi amathathu i-27 kwele Melika wike ukuyakwenza izifundo zaphezulu emakolitshini. Lezi zifundi zibuthene emkhosini wokuvalelisana laso esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, njalo ziya ezikolo phansi kohlelo lwendleko yezigidi eziyisithupha zamadola i-6 million ole-United States Student Achievers Program, USAP. Ekhuluma emkhosini munye ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Bruce Swarton, uncome kakhulu izifundi lezi esithi kuyamjabulisa ukubona ukuthi lokhe luqhubeka phambili luqina lolu hlelo alusungule esesiyisiphathamandla esibona ubudlelwano lozulu esigodlweni sabelizwe lakhe ngomnyaka ka-2000. Uhulumende weMelika usebenzise izigidi ezingamachumi amahlanu zamadola i-50 million dollars kulolu hlelo lwemfundo lwe-USAP osoluncede izifundo ezedlula amakhulu amathathu kusukela lapho lusungulwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2000. Izifundi lezi ebezikhatshwe ngabazali lezihlobo lazo ziveze injabulo yazo ngokutholiswa ithuba lokuyafunda emakolitshini akwele Melika. Asizweni bezikhulumela.
My name is Sisasenkosi Mandi. I went to Masia Pambili College in Bulawayo. Ngizwa ngithaba kakhulu, ngijabulile ukuthi ngakho konke lokho kwenzakala lapha ngoba kusitshengisa ukuthi phambilini lapha siya khona kulokukhanya kakhulu, ngenxa yokuthi bonke abantu abalapha balesifiso sokubana batshintshe indawo lapha abahlala khona, babe yibo njalo abatshintshe izinto ezigabeni lapha abahlala khona. So ngithanda ukuthi abantu abaningi abalapha balesifiso sokuthi batshintshe izindawo lapha abahlala khona, and i-scholarship lezi zisinike ithuba lokuthi siyefunda ukubana sitshintshe njani lapha esikhona.
My name is Alpha Ngwenya and I'll be going to Arizona State University in America. Ngiqeda ukufunda khona ngale ngizophenduka ekhaya. Ngifike ngiyenze i-social work ngoba ngibona ngathi kulento eziningi ezimele ziguquke ezenzakalayo ku-society yethu. Ngoba lingananzelela ukuthi abantu bayadubeka. Kulezinye izinto abantu esingaba lolwazi ukuthi singabanika ulwazi bayakhona ukuziyenza. So njengoba mina ngisithi ukuthi ngiyafisa ngilesifiso esikhulu sibili ukuthi ngiyitshintshe i-society yethu ngendlela emengayo. Ngoba siyabona ukuthi abantu bayalamba, siyabona ukuthi kulemikhuhlane egcwalagcwalayo. Okuselakalani ingqondo lokutshelwa lokufundiswa kwabantu abesigaba ukuthi beyenelise ukuba lalolo lwazi lento ezinjalo zingavikeka.
Okay, so mina nginomaqhanqube ngafunda eluveve form 1 to form 4 then ngase ngisiya eMpophoma form 5 form 6 ngiya eWellesley College iseMassachusetts eUnited States of America but then with e-diversity SAUS angikho sure into engifuna ukuyenza because ziningi izinto engazenza la nxa ungumuntu owenza ama-sciences njengami you can do ama-arts nxa ungumuntu owenza ama-arts you can uyakwanisa ukuthi uyenze okunye okungekho related to ama-arts yenze kumba ama-sciences because kuyabe kuthiwa i-liberal arts education so uyakwanisa ukuthi uya-liberal ukhululekile ukuthi uyenze ongabe unjani ufisa ukuthi uwenze so batsha kade ngikhangela ukuthi ngikwenze i-neuroscience then since siya ku-medical school sensiba ngu-doctor sempendua e-Africa ngibe yi-missionary doctor e-East Africa so ngifuna ukufunda leSwahili because iSwahili iyekhulunywa kuma-countries wona lana khona ngayo.
Lezo bekuyizifundi zeZimbabwe ezivele nhlanhla yokukhethwa kungena kuhlelo lokuyafunda emakolitshini akwele Melika olwe USAP. WuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhambo lweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elilubhekise kwele Malawi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yakwele Nigeria kanye leyamanye amazwe angomakhelwane ihlangane lamhlanje ihlaziya lokucebisana ukuthi lawo mazwe angalwisana njani labalwa becatsha abeqembu lesi-Muslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ekusungulweni kwalomhlangano omongameli Mohamed Buhari uthe kumele ilizwe lakhe libe yilo elikhokhelwa leli butho njengoba abeqembu leli belwisa kakhulu elizweni lakhe. Iqembu lenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Kenya ezivalisa u-Amnesty International, Human Rights Watch, the National Civil Society Congress asekhalaze kuhulumende weKenya ngokuhlukuluzwa kanye lokwethuselwa okwenziwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni. Ugatsha olugcina iziphala zegazi olwe-National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uzulu ukuthi azinikele ukupha igazi ukunceda lapho abayabe bewele ingozi. Inkuthazo le iphuma amazwe omhlaba ekhangelelwe kunanza ilanga le-World Blood Donor Day ngesonto. Ugatsha lwe-National Blood Services luza nanza leli langa emkhosini ozakwenzelwa koBulawayo e-City Hall kusasa. Sixoxele sikhulumeli salolu gatsha eMathebeleland umnumzana Sifundo Ngwenya.
Inhlanhla nje silayo kwele Mandebeleni yithi sizabe sibhikishela lowo mkhankaso welizwe i-National Commemorations ke khonaphana emzini wamakhosi namakhosikazi ke City Hall khonaphana kuyikuthi sizabe siwenza lo mkhankaso ilizwe lonke liyabe lithe gwaqa khwaphana libuthene. Sibhikishela ke bona laba abathi banikeze igazi kusiza izimpilo zabanye. Kanti ke kwalo nyaka umucwa esiwunikezwe ngihlanganiso yezempilakahle i-World Health Organization umucwa wakhona uhamba usithi niyabonga ngokungiphathisa ukusiza impilo yami. Ngesilungu ukukhumshela besithi thank you for saving my life. Besitsho njalo ke kukhona islogan esikhona abathi bona nikeza igazi kaningi kuqakathekile ukupha igazi. Ngesilungu mabe kukhumshela bathi give blood, give oftenly blood donation matters. Sizabe sikhona phana ke e-City Hall emzini wamakhosi namakhosikazi sibhikisheke lolu suku kuyikuthi iziphala zegazi ke hayi igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi. Labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungelambadala ungakhokhelwa lutho. Sokusiphathise kakhulu ke lokhu ntungameli ngoba isizwe sethu khanya siyathuthuka sibili kuzindaba lezi ezokupha igazi lokulondolaza izimpilo zabantu.
Abapha igazi kakhulu ngabasakhulayo, ngabadala kumbe kuhlangene nje?
Abasakhulayo ngayo ntanga yibo abanikeza kakhulu igazi babunkomo kulabadala kanti ke labadala labo sebesenelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi leli ngoba sesisebenza kakhulu ke lomphakathi sithi mina kungaba izindawo ezinjengezinkonzo izindawo ezinjenge umphakathi nje siyahamba ke emaholu lapha siyahamba kuzindawo zabatsha laba ama youth center sisiyalithola ke igazi leli ngobuningi balo khona ngale.
Lo ke ubalaleli ngumnumzana Sifundo Ngwenya wenhlanganiso egcina iziphala zegazi National Blood Services of Zimbabwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi kaMaskandi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane uBenedict Nhlapho oxoxelayo insizwa le ngedlaladelayo elitsha elithi lomhlaba.
Themba Nkiwane insizwa ezelwe u-1986 yakhulela eCholocho yena ke zomculo osuke lazo esikolo seMalanda Primary wayangena lazo eDinyani Secondary ngo-2013 eseseGoli ubumbe iqembu le amabalengwe kodwa laphelela emoyeni okomlilo wamaphepha loba kunjalo kazange alahle imbeleko ngokufelwa kuthe ngo-2014 wabumba iqembu alalo kwamanje isiqholo seJwane okuyilo eselihwatshe idlaladeleli elitsha elithi lomhlaba. Lelidlalade lilengoma ezilithumelane lezingoma zakhelwe kikho konke okwenzakala empilweni yoluntu kugoqela induduzo izixwayiso izibongo ezothando lezinye izehlakalo zempilo. UThemba uthi intsha layo ithola izifundo ezijulileyo kulelidlalade kugoqela lakule ingoma ethi Gabasekho.
Kudala obaba bethu lapho mama babekwazi ukubekezelela imishado yabo kodwa namhlanje intsha segijimisa imali. Uma mhlambe ungabe uyashela intombi noma ikuphi into yokuqala uqale akubheke ukuthi ugqoke njani, uphathe ifoni enjani, usebenza kuphi. Manje ngezindlela nje akusena uthando manje sokuthandwa imali yakho.
Umona sibuya khona kuzolunga duduzeka uyadela lethi ngiswele imlomo ngezinye zengoma ezitholakala kule dlalade.
Selimlomo ezinkulungwane babangana bizukuzibonela letha lento mina lona unkosi yami selimlomo.
UThemba uthi yena akukholelwayo yikuthi umculo kufanele wage isizwe athi ukukhwezela ingxabano lokuthethisa abanye abaculi njengalokho okwenziwa ngabanye. Kunengike athi ukhangelele ukufunda kubalandeli bakhe.
Bengifisa nami ukuzibona sengikwelinye izinga nami sekukhona abantu mhlawumbe engibafundisileyo kwabe khona nabo abazosala bekufundisa abanye abantu ukuze umculo uqhubeke imessage iqhubekele phambili nemfundiso kubantu. Ebengakujabulela kakhulu ukuthi bangitshele lana nalana abagxeka khona nalana abafisa ngiqondise khona ngoba engikwazi ukuthi kuleli dlalade ngeke ngibe 100% kukho konke.
Uthi nxa ungalithola leli dlalade elilokhu lisatshisa njengoba lethulwe ekuqaleni kwawunalo umnyaka, thintana laye kuFacebook egameni elithi isiqholo seJwane umtshele lokho ofuna akulungise udlalade elilandelayo. Mel Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yeah.
Sivonge umculi uThemba Nkiwane leqembu lakhe lesiqholo seJwane uBenedict mhlapho bexoxa labo ngedlalade elitsha elithi lomhlaba. Iqembu lenguqu elesizwe elama Warriors lize lenelisa ukusuka elizweni lilubhekise kwele Malawi kuyadlala umdlalo wenkezo iAfrican Nations Cup kusasa ngemva kokuphiwa imali ngumprofiti uWalter Magaya. Abadlali baleli qembu bakhalale ukuya kwele Malawi izolo besithi bafuna ukuthi baphiwe imali zabo ababemele beziphiwe njalo lokuthi bebengavumelananga leziphathamandla zezifa ukuthi bazaphiwa malini besemdlalweni weMalawi. Umagaya uphathise ngemali eyinkulungwane ezinhlanu zamarand, i-R52,000, ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemidlalo uEzra Chisasvanda.
Chris, into le iyadalisa kakhulu kinje njengeZimbabwe lokho kufunzakala into ezinje. Siyangise emhlabeni wonke umdlalo owaziwa ngomnyaka ophile kulo mdlalo ozadlalwa mhlaka 13 kunjena nje ukuthi bayemalawo. Kuyayiyangisa okukhulu-ke ubaba uKhadze Dube seyinyanyisile seyangise kakhulu ngumuntu ongasetshiye umsebenzi. Kukanti-ke mina ngizani ngisolela uhulumende wangikhona, ngisola umnyiso wesport ubaba uLanga endlanga seyihlulekile naye.
Kungafakwa omunye umuntu engabamba ngcono yini umsebenzi lowo kumbe vele imali ayikhwelizweni?
Omunye umuntu engabamba ngcono ungakhohlwa Chris kule mali ezivela ke-FIFA minyaka yonke eziphiwayo ezifika almost 1 million ibuyile 800,000 abakwazi ukuthi yengabi. Ubaba uMagaya wabanika 54,000 bese yadlala iCoast Surf South Africa. Kodwa ke Zimbabwe yahle yanqothwa yaphupha besebenzisa 6,000 kuphela. Enye ngikhona imali akazali ukuthi yena. Imali ziyangena ke zifa zibuya vele emaklabhini. Ungakhona ukuthi ayile ndaba odynamo zamaklabhu zonke nxa yedlala. Kuyathathwa ke imali ukuthiwa ke ngezi percentage. Imali khona iyanga. Amaklabhu lamancane abhadala kuthiwa ngama-affiliation fees. Imali yakhona iyanga. Imali khona ungatshelwa amanga. Imali khona ezifa bayidla. Yikho ke ubaba uDube sesaba ukusuka esikhundleni uyakwazi ukuthi besidla imali.
Khona ubona kuzaphathisa na ukuthi bahambe ngebhasi besiyadlala kusasa?
Akuphathisi ngitsho la kancane, kakuphathisi kutshengisela ukubana singabantu singenandaba lo mdlalo wenguqu. Nezindlela ngomthetho engabe kuthiwa yena uminister wesport usho batshile laba bezipi ukuthi kahle abashiye nje umsebenzi. Kuyayangisa kathesi bahamba 600 kilometers behamba ngebhasi yena nasibonela ukhochi ethithwa ngama-TV mhlawu embethe ingubo ukhochi we-national team omele iZimbabwe esiya khonale ke Malawi engena ngebhasini ukuyiyangisayo okukhulu.
U-Ezra Chisasvanda ingcwethi kwezemidlalo bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ukugqiba uhlelo lwethu kwesikhangele bezikhokhela, uMongameli Robert Mugabe ulubhekisa eJohannesburg kwele South Africa lapho akhangelele kuyamanyana lenye inkokheli yamazwe abensundu emhlanganweni we-African Union. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqobe kukhetho lwayizolo athi elokhu ethakazelele ukunqoba kwawo njalo aselindele ukugcwalisa izithembiso zawo ebantwini. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.